ndaba ku VOA Ndebele.
Alivuka njani mthwakazi omuhle olamukela emsakazweni we studio 7 ngomvulo mhlaka 24 kumphalakazi 2018 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa uhlangana lomongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa.
Sekhulumisana labakhokheli abe South Africa, kholokho kwinto ebiqhakathekile ukuthini inxa ukuthi indaba zeZimbabwe zingalungiswa lokuthwala nzima kwezizalwane zelizwe kube ngokuba ngcono.
Sile ngxoxo lomunye wababalisi abaphatheka ekutshengiseleni kokuhamba ngenyawo besuka eMutare besiya eHarare, kanti vele babe sidlani.
Kusika lapho siyabe silele khona i-breakfast, sasesifike size khonapho. Ngasesisuka-ke besesithola nje kuyimphakwanyana okuncane okuthwalekayo, ngoba hhayi nxa uhambe uthwele kunzima.
Lamuhla sisungula ingxoxo yethu yeviki yonke yezizathu zokungaphumeleli kwabahlabeleli bakoBulawayo lanxa becula ezigqumbagqumbayo. Ngomzwa ngendaba na? Umkhokheli webandla leMDC umnumzana Nelson Chamisa uhlangane lomongameli wakwele South Africa umnumzana Cyril Ramaphosa ngempela viki. UChamisa ukhiphe imfanekiso yakhe lo Ramaphosa enkundleni yokuxhumana eTwitter. Isikhulumeli sakhe umnumzana Nkululeko Sibanda utshele iStudio 7 ukuthi ngempela ababili laba bahlangene bakhulumisana ngendaba yeZimbabwe. Kesizwe ingxoxo esiyenze lo Sibanda.
Uhlangane usekubeke sobala uPresident Ntamisa ukuthi uke waba lomhlangano evikini eliphelele uhamba kwakhe siya kwele South Africa, wahlangana lo President uCyril Ramaphosa labanye abantu abathize, kodwa ubika sobala ukuthi umhlangano wakhe lo President Ramaphosa ube ngumhlangano omhle kakhulu, bekhuluma ngendaba ezithize ezihambelana leZimbabwe.
Kungakukhomba na ukubana singagcina sizwa bekhulumisana umnumzana Chamisa lo mongameli weZimbabwe ngodaba lona lona?
Ngibone ngani okuqakathekileyo okuphume kumhlangano kaPresident Nelson Chamisa yikho lokhu ukuthi ukhanya usekhulumisana labakhokheli beSADC, usekhulumisana labakhokheli abeSouth Africa, khonokho kwinto ebiqakathekile ukuthini inxa ukuthi indaba zeZimbabwe zingalungiswa lokuthwala nzima kwezizalwane zelizwe kube ngokuba ngcono. Ngibone ngani khonokho kwinto eqakatheke kakhulu kulokuthi akhulumisane langobani. Ngibone ngani kulandisela impumela engaba ngcono kakhulu kubelo empilweni yabantu baseZimbabwe.
Kahle kahle nxa kukhulunyiswana kutsho ukuthi indaba kahulumende womanyano iyakhulunyiswana layo yini?
UPresident Nelson Chamisa ukube sewakubeka sobala kakhulu ukuthi yena akaphathekanga kangako ngendaba ikahulumende womanyisano. Uphatheke ngendaba ezimbalwa ezingafika ezinhlanu ezihambelana lokuthi impilo yezizalwane zeZimbabwe ingalungiswa kanjani, njalo iZimbabwe ezayo ezombuso welizwe zingalungiswa kanjani ukuthi zibe nobubelo, njalo sesiya phambili siqalise ukusebenza ngendlela esithuthukisayo. UPresident Chamisa uhlupheka kakhulu ngokuthi sonke isikhathi kungaba lokhetho kweleZimbabwe kusuka kube loku lusana kungabi lokuphumelela, kusuka kube lokuxabana impumela yangkhona ibisisiba lokusinda kakhulu kwezomkhono.
Phambilini sike sezwa kuthiwa khona bakhona abanye inkokheli eke yazama ukuthi ihlalise phansi umongameli webandla lo mongameli Emerson Mnangagwa. Kuliqiniso yini khonoku kumbe belokhu bekhona yini abakhulumisana labo ngodaba lo?
Okuqakathekileyo kusegcekeni uPresident Chamisa sale lokho ekuphindaphinda ukuthi yena ukhuthaza kakhulu ukuthi kube khona ukukhulumisana phakathi kwezizalwane zezimbuzi zonke ngenhlangothi ezijiyeneyo kulungiswe indaba ezinhlanu alokhamisane lazo esithize nezo zingalungiswa zingenza ukuthi kube nobubelo kwele Zimbabwe ezokuthi ukhetho lungenziwa kanjani ukuthi impumela yalo ingabi ngekho egcekeni okwesifile singalungisa njani isekelo sombuso ukwenzela ukuthi inhlanganiso ezifana nalabo Human Rights Commission, Election Commission zibe ngezisebenza zizimele zodwa zingabi lokube ziyengwa ngurhulumende. Lezi lokufana lokuthi umkhonomi singawuqhubeka kanjani, singakhulumisa kanjani namanye amazwe angaphetsheya ukuthi ilizwe leZimbabwe libuyele ekubeni ngelinye lezi zamazwe akumuli yomhlaba wonke jikelele.
Hallo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda, isikhulumeli sika mongameli webandla le MDC bese xoxa la ecingweni esebilitani.
Have a holly jolly Christmas, it's the best time of the year. I don't know if there'll be snow, but have a cup of cheer.
Ababalisi abangamalunga enhlanganiso elwela amalungelo amatitshala e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe ATUS ngamafitshane baqede uhambo olungumango ongamakhilomitha angamakhulu amabili lamachumi amahlanu i-250 kilometers ngeviki edluleyo behamba ngenyawo. Bathethe amalanga adlula ayisithupha ukuze bafike eHarare. Lokhu bekuyikutshengisela befuna ukuholiswa ngedola leMelika lezinye izikhalazo. Bake bahlukuluzwa, babotshwa, baphoselwa ejele, bethuselwa, abanye basuka uhambo lolu sebevuvuke inyawo. Istudio 7 ixoxelo nkosazana Catherine Jubane, umqoqi wenhlelo ze-ATUS eMatabeleland South ongomunye abaphuthe lolu hambo ukuze sizwe ukuthi bahambe njani.
Sasihamba maybe say between 20 and 30 something kilometers ngelanga kusiya ngokuthi sizwa njani. Sasihamba nje ngomgwaqo smatha sihlabela thele ama plakadi lebhana. Then sasihamba siphumula sidinga ama-refreshments endleleni. Then kulezi ndawo ezilamaplazi amaningi okungelamizi, so akulamashophu indawo kulezikhala nje ezibanzi ezingelamashophu, so into yayisihlupha kakhulu ngamanzi. Bese sikhona sicela emizini amanzi okunaka kodwa hhayi sahamba. Then sathi sesisemacheke yikho sahlangana khona-ke saqhatha ukuhlangana khona la ma-problem. Sasesifika sibotshwa emacheke ngamapholisi, sasesiyangena ikhothi sasowa khona emarondeli kodwa basithola singekacala. Saphuma sahamba sadlula eRuwa, sathi sisande ukudlula eRuwa sasesiyafica futhi amapholisa baphongusi-ambushe endleleni, bacrosa bagcwala umgwaqo babhlokhe izimota babe besimisa besingenisa erolini. So sathi sibuze ukuthi sisowa ngaphi, bathi silisa eRuwa police station. Bayibayisa bona imoto hayi kasisa eRuwa esikhangele eHarare. So sozikasela isikidnapper lisisa nga, bathi hayi silisa eHarare Central. So sasesiya eHarare Central. Iloya lethu lazafika eHarare Central ebusuku, abazama ukuthi basikhulumele hayi kwehlula. Sasesilala esitokisini ekwemasedlini khona ngale eHarare Central. La mapholisa khona hayi babengani balokuhlukumisa, abazange basiphathe kuhle. Lazamasela abo ayangcolile, kuyanuka, kunuka imichemo, masela ageleza imichemo ayakungcolile, kuyanuka, lengubo zabo futhi ziyanuka, yonke into yakhona ayizange ibe right. Kodwa ngelanga elandelayo-ke sasesihamba-ke ngamaboleko ngo-2 sesisuke eHarare Central, sasesihamba-ke ekhothi e-Rottenrow-ke iloya lethu ile lafika lasimela, kwabuya-ke ipholisa elalimele i-state, kwasekuthiwa simele sibhadale i-state. Kumele sibhadale daily, $50, then this is for over remand. So as well as the social over remand, the rest of the Sundana. So Mogumel and the lawyer and the two always cut to civil. The Kulumaka Kulu, the police and the last for pie, was going to have to eye, umtito or small pie or a poster, I will apply the matrix union.
Yukulumile lapho kubana lalihamba umango ngama 30 kilometers kumbe onjalo ukudla ke lalisidla ukudla okuthwelwe kumbe lalike lime lipheke
sasifika sidle lapho esiyabesilele khona i-breakfast sasifika sidle khonapho ngasesisuka ke bese sithwala nje kuyimphakwanyana okuncane okuthwalekayo ngoba hayi nxa uhamba uthwele kunzima so sasithwala nje into ezingamagigizi amanzi epila majusi nyana into ezinjengamaputi ezilula lamabhiskithi izinto ezilula nje ezincane ezithelekayo kodwa sasifithi lapho esifika khona nxa imali ivuma ikhona sithenge nje ama-refreshments sinatha ama-drinks then beso sithi nakuyikuthi sowesikhathi se-lunch sizama ukude ngama-restaurant lapho kuphekwa khona sithengele isitshwala sizisitshwala bese siqhubeka ngohambo kuze kufike isikhathi sokuthi sesiphumula kokwantambama lapho siyalala khona ekho siyadinga khona futhi ukudla kwantambama bese sisidla-ke sijeva silala.
Alo-ke ngunkosazana Catherine Jubane umqoqi wenhlelo zenhlanganiso elwela amalungelo ababalisi e-Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kumbe i-ATUZ ube khuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Okwamanje ke esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba lemisakazo etshiyeneyo. Iphephandaba le-The Chronicle lithi umphathintambo wezamandla uMnumzana Joram Gumbo uthi amapholisa aseqalisile ukuhlasela amagalaji afihla amafutha ezimota kunye labawathengisa okungekho emthethweni. Iphephandaba lobulembu be-internet elenewzimbabwe.com lithi umdlali wengqindi oweZimbabwe wesehlala kwele-Bhilitane uDerek Chisora wayekhokhela ngemiklomelo lapho esilwa loDillian White ngempelasonto ogcine emlahlela phansi waze wabizelwa i-ambulance. Okwamanje ke silalele amazwi abalaleli be-Studio 7. Lingasithumela lani imilayezelo yenu libingelela izihlobo labangane kumbe ukucela ingoma nje kuphela kumbe lisitshela nje lapho elikhona ukuthi kunjani. Inombolo zethu ngu-plus 1-202-465-0318.
Ngiyabonga. Engikuzama ukutsho ukuthi ngathi khona kuqala ngizalibingelela lonke elikhonapho ku-Studio 7 lifisela impilo enhle enzama ukutsho ukuthi ubaba uMnangagwa makasebenze labanye ekele ukwenza ubuhwaba ukuthi asebenze yedwa into zizamhlula ukubusa abantu akuchiphanga nxa ungaba wedwa ume wedwa akunani uwinile nje wazithi uwinile kodwa makasebenze labanye ngendlela esiyizwa ayitshilo ukuthi yena kafuni umbataniswa asoze kwanisa ngoba abantu siyahawula siyafelwa ngabantu lapha siswela imithi kuswelakala amadokotela asila enye into esizayizwa esizaphumelela ngayo. Ngiyabonga.
Salibonani ku-Studio 7 ilo mbuzo lapho ukuthi kanti vele ugavena yena lo Juma Ngunja kuzaba nguye osesitshela ngokuthi ipetroli izoba khona ngekhefu lekhisimusi kanti uminister we-energy ungaphi kanti iZimbabwe irana njani ngoba lo muntu umsebenzi wakhe njengogavena ukubheka izimali ukuthi imali zelizwe zihamba kanjani kodwa manje ma sekunguye osesitshela into ezifana nesihambisana ne-energy kuyasimangaza ukuthi kanti liranwa njani leli lizwe
nxa beza ukuthi umuntu less than 52 years angavuti then kusho ukuthi labantu abaless than 52 years bangavoti uzavota njani nxa ukuthi kawukakhule ekubuseni uvota njani kwafanana akuvoti bona aba-52 years aphwazi akubi baba votayo then bayekela abantu abale than 42 years bangavoti ngoba ukuthi kunjalo.
Siyabonga kubo bonke abasithumele amazwi abo nge-WhatsApp. Lani ke liyenelisa ukuthi lisithumele amazwi enu nge-WhatsApp. Lingakhohlwa ke ukubetha amagama enu. Siyazi kwesinye isikhathi liyaba lingafuni ukwazakala. Kodwa ke nxa lifuna ukuthi liyazakale liyakhuluma ke legama lenu. Inombolo zethu 001-202-465-0318. Ngiyaphinda njalo inombolo zethu +1-202-465-0318. Okwamanje ke sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Inkulungwane lenkulungwane zamabutho akwele Bangladesh zifakwe ezitaladeni kusukela lamhlanje phambilini kokhetho lokudinga umongameli oluzenziwa ekupheleni kwayona le inyanga mhla ka 30. Amakhulu abantu afolile ezitaladeni zePalestine betshengisela ngokoma komnotho kulandela ukwehluleka ukubumba uhulumende okwenziwa ngabezombusazwe.
Have a holly jolly Christmas. It's the best time of the year. Now I don't know if there'll be snow, but have a couple.
Okwamanje ke sikhangele ukwenzakala khona pha kwele Melika. Uhulumende wele Melika ungene kulanga lesibili evaliwe ingcenye. Ezinye izisebenzi zikahulumende ezifika phose isigidi esisodwa i-800,000 abayi emsebenzini. Kuzathatha amanye amalanga phose amathathu ukuthi umongameli Trump ahlale phansi lenkokheli yama-Democrats lawe bandla lakhe elama-Republicans ngenxa yokuthi kule kefu lekhisimusi bakhangelelwe ukuthi engxenye bazahlala phansi njalo bakhulumisane ngodaba lolu ngolwesithathu. Udaba lubangele ukuvalwa kukahulumende ingxenye yakhe yikungavumelani kukaTrump lenkokheli yamaDemocrats phezu kwemali uTrump athi kumele ifakwe kuluhlu lwendleko zikahulumende ezomnyaka ozayo okubalisa umduli afuna wakhiwe owemngcwele lelizwe leMexico. Gambe, abahlabeleli bakobulawayo abaphiwa thuba eleneleyo emisakazweni okwenza uba lanqa vele ngoma emnandi kanjani bengaphumeleli na.
Abantu bayarali bangakhuphi ingoma. Uyabona ukuthi bonke ama-club waze bezitshaya even ama-radio station abo abe sezitshaya.
Ngizakhetha ama-musicians akobulawayo yabe ehlabela engumanager enguye futhi ozipromothayo.
Ngoba ngiyabona ukuthi layo DJ kungambe osiwaye kajaya ingoma zangapha ozakutshela ukuthi hhayi ingoma zangapha ngijayele ukuthi ngingazitshaya eklabhini kube ngangisembulela ivayibe eklabhini.
Lalelani izizathu ezingaba zisenqabela abahlabeleli besigaba semaNdebeleni ukuthi baphumelele emsakazweni weStudio 7 ngo-6:30 ekuseni kusukela ngomvulo kusiyafika ngolwesihlanu. Lamhla ke yikho lapho esisungula khona ingxoxo yethu ezizathu zokungaphumeleli kwabahlabeleli bakobulawayo lanxa becula ingoma ezinye abathi ziyaqumbaqumba zibahlabeke bakholise kodwa zingabi yizo ezithandwa ngabanengi. Kungafani kakhulu labe Harare abayaphumelelayo ingoma zabo zidlalwe emisakazweni lasendaweni zokuzilibazisa ama night club lokunokunjalo. Umqalisi iziba wenhlelo zethu zoneze ezifika ngolwesihlanu ngumhlabeleli uKhulekani Bethule kumbe uCooksman.
kulezi zathu eziningi kodwa okuyikho engingakubeka njengamafitshane kungabi le confidence kumisebenzi yama-artist okwenziwa labo fanele besiumusic abantwini bonabo-ke ama-DJ ama-club langaphi ngaphi abakabi le confidence into kumusic yakobulawayo. So ezidonga abantu abanjalo okuyibo kumele ukuthi besikise imusic ebantwini bengayifikisi imusic leyana beprepare kwezinye indawo kuza into enjalo uyayenza lo muntu akadevele ingoma eyithanda egcine layo engasela daba layo ngoba ngezwa dawo kukhulunywa ngayo ngezwa DJ eyithaya ngaze ngene kuyiphi iclub zayizo sokhokhana kuyayenza ukuthi lo muntu okade ingoma eyi-appreciate egcine sebona ngani engeyini yedwa elithanda ingoma le sineyiyekele. Kukanti anti yabona ukuthi ingabona ababantu-ke engibashoyo aba-DJ bengayithaya kakhulu ingoma iyangena ebantwini lo muntu noma kade beyithole ku-WhatsApp engahlangana layo ikhala kwezinye iindawo zokuzithokozisa uhlela eyithande even more. Abantu abona ukuthi ngalona lulaluhlupho lokuthi even abantu nje abantu generally nje abantu yokuyi-target audience emusic yesindebeleni layo ngani kayikabi le confidence ukuthi ubaculi bayo abantu labo basesekakhona okwengitho ukuthi bayamukela kodwa bephinde besithi hayi indaba angingayizwa ngaphi ngaphi indaba angakaze ngiyibone ku-TV ebesengani uyayidawuta. So inconsistency inhlupho zakhona ziningi lapha mbungu uyaqamba nje okuwodwa okubili kwakhona kodwa kunenge oku-contribute ekuthini iy'ngoma zasezagcine zingabanga zinkulu njengazabe.
Nxa sikhangela umnyaka wonalo ungathi ngaphandle kwakho ngobani abanye abethule ingoma obona ungani azigcinanga zithola usekelo ngilabo ama-DJ obatsho?
Iy'ngoma eziphuma ngapha emhlubulweni wangapha ziningi seziziningi iy'ngoma eseziphume ngapha emhlubulweni wakithi ngoba kuyabona ukuthi kulabafana njengegenga abafana bonabo abachayeza abasakhula o-Isaac o-Kelvin omzo-Seven ngabanye nje abafana abasakhula bakhiphile izingoma ezimnandi ngoba ngiyakhumbula umzozimbuzise ngibonani ingoma yakho ikhiphe towards end of last year kodwa ingoma esingayibalisike sikhangelele ukuthi ichove ndithe ingoma yakhethwa phawulimenemene kule ngoma ophawulimenemene ibimnandi izona ezeza kulezi nsuku okuthiwa yigqomo ibiphekeke kahle i-right layo wahlabela kuhle esuke kodwa sayibona ingayithathana ngendlela kade sikhangelele ngayo ungakhayela ivini uhwabarathi wakhipha ingoma isindla ayenza lo madlela ayefisha khona umadlela lawo ingoma emnandi okuzwayo ebeseyikhangelele ukuthi ingafika kathathu. So lapha nje ngiqamba ababili kodwa baningi abathi uLikhwa uLikhwa imbongi yena lokhipha i-albhamu emnandi waqala wakhipha isindli wasekhipha i-albhamu emnandi kodwa athi abona ukuthi iyabangani iyaphelela somewhere uhamba wayo abantu nayihambi kahle kahle ukuthi igcwale ebantwini.
Manje lakusasa ulibona njani kwezomculo eZimbabwe ikakhulu nxa sikhangele bona labo abahlabeleli abavela esigabeni seMathebeleland kobulawayo khona ngapho ubona kungani kuzaba kulo mehluko na?
Lapha kusise lobunzima ngifuna ukuqamba amanga sise ukuthi ngithi ngoba as long ama-attitudes wona lawo ama-stakeholders engadintanga as long kungadintanga khonapho kundlela ukuba le confidence kumusic wama-artist or as long abantu bengela confidence kumusic ama-artist wabo kuzahlala nje isenario naleyo ukuthi ama-artist azabe sithi izingoma ezimnandi zingafiki ebantwini abantu bengabizazi ezinye kube yileziyani ukuthi baphoma ukuzizwa jego kodwa zingathovi ziyekhatshana as long umumo wakhona kungazange kutshintshe imentality ebantwini naleyo ukuthi hhayi lathi awethu ama-local artist asehaya iy'ngoma ezimnandi. Ama-artisti singabasolo DJ futhi ngabahayi hlafuka ngapho kodwa layo uzathola ukuthi phela lapha niyabe protecta i-image yakhe njengo-DJ kumbe ngu-radio presenter kumbe ngu-TV presenter othi ama-video uzabe laye evikela i-reputation yakhe ngoba uyabe bona ukuthi abantu laba ngingachaka kakhulu ingoma lezi zabo abantu baza complaina bethu DJelwa niyabhowa the next thing ngasakholi imisebenzi ngasayo ndawo ngoba sekuduma ukuthi yabhowa.
Cooksman esigcibela uhlelo lwethu lapho esizaba sikhuluma ngodaba lokubana kanti vele kuyini okubangela ukuthi abahlabeleli bakobulawayo bengathakazelelwa njengabanye babo abavela kwezinye izigaba zelizwe ikakhulu eHarare. Kusasa ke sizaxoxa lomcindezeli uproducer uZenzele Ndebele. Hayi, sidibane njalo kusasa ke ngo-6 ekuseni kumbe ntambama ke lamhlanje sifisela ikhisimusi enhle kusasa. Igama lami nguChris Gande.